kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngithathe ithuba lokubonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 28 kaZibandlela 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Umba isendanana elabantu abangochwepheshe kakhulu isebenzi kahulumeni ukuthi ziphenyisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okuncedisa ekuthatheni izinqumo engakho.
Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu usebumbe ikomithi ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZimbabwe Tourism Authority ukuhlolisisa kumbe kulenkohlakalo eyenzakala kuyo.
Izilimo ezinjengomumbu, hayi sekuchile silise kumhlophe nke masini, sekuchile. Simadolo zima, kasikwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini.
Izakhamizi zeningizimu yemaNdebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu, kuhlangana lokuchisa kakhulukazi kwelanga osokuchiye izilimo emasimini zichile. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi werumba uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe le Manza Mnyama Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukhiphe umbiko ngolwesihlanu esithi usebumbe ikomithi yabantu abahlanu ezasungula uphenyo lwabakhokheli beZimbabwe Tourism Authority iZTA Board. Ikomithi le iyabe ikhokhelwa ngumnumzana S. Masanga ongunobhala kugatsha lukahulumende lwePublic Service Labour and Social Welfare. Ndlovu uthe lanxa kukhona akusolayo lokho akutsho ukuthi kule nkohlakalo ethe yatholakala kumalunga akhokhela iZTA. Uthe okwamanje ikomithi le izaqhuba loluphenyo ihlolisise njalo ibuthanise ubufakazi eyabe ibutholile ibisimethulela umbiko wayo ogcweleyo ngemva kwalokho. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi nxa kulokusolelwa ukuthi kukhona okungahambi kuhle kakhulu ekuphatheni impahla kaZulu, indlela elula esemthethweni njalo epha wonke umuntu amathuba okuthi azwakale kakhulu indlela elandela yona le ukuthi ngiyakumba isendanana elabantu abangochwepheshe kakhulu isebenzi kahulumeni ukuthi ziphenyisise kwenzela ukuthi zingithe okuyikho okwenzakalayo okuncedisa ekuthatheni izinqumo engakho. Kuvamile ukuthi into umuntu angasola ukuthi thatha amanyathelo engakayenzi kuphela, kodwa umthetho wethu ucacile ukuthi kuqakathekile ukuthi into enzangale kube lophenyo oluthethayo. So ma sengizile ukuthi kule zinto ezingabe zisenzakala ngendlela engekho emthethweni, nasengibona kuqakathekile ukuthi siwulandelele lomthetho. Ngifake ithimu engibona ngani izawenza umsebenzi ngendlela esezingeni eliphezulu sole ukuthi iqiniswe kuyini.
Ngobani bona abazabe besenza lolu phenyo?
Baphumele kugazethi kodwa obathungamelayo nguyenzeni ngamtamba ngumabhalane jikelele permanent secretary, not secretary general, permanent secretary oweministry ekhangela i-public service labour and social welfare ubaba uMasanga. Nguye ongumgcinisihlalo owekomiti leli politiki abaningi kakhulu ngama-chief director kwamanye
kungathi iqembu le-anti-corruption lalo liyabe liphatheka kuphenyo lolu.
No, nxa babe-anti-corruption besolela ukuthi ile-corruption eyenzakeleyo bayayenza uphenyo labo elichikileyo ma besolela ukuthi ile-corruption. But mina ma ngithole ukusolela ukuthi kulento engahambanga kuhle ku-department engaphansi kwami or ku-parastatal engaphansi kwami, ngilo mlando wokuthi ngizwisise ukuthi kwenzakeleni, ngilo mlando wokuthi ngase ngibe qiniso iqiniso lethengiso ukuthi kala kuhambana ngakuse ngibe lamanyathelo engiwathethayo ngokusemthethweni. Okwakhathesi angifuni ukuthi ithi mina kukhona okungahambanga kuthi hhayi kusaseyikusolela esiza kuncediswa laba bantu abazayenza uphenze esikhangelele ukuthi into abazayenza ngeneseshana esimasa.
Umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe esixoxelaye ekobulawayo. Isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapholisa aseqale uphenyo lwesikolo se-Dominican Convent eHarare ngemva kwencwadi ebijikeleza enkundleni zokuxhumana okuthiwa yalotshwa ngumbalisi omkhulu waleso sikolo ilandisa ukuba kule nani labantwana abayisishiyagalombili 8 asebexotshwe kuleso sikolo ngoba betholakale bethatha njalo bethengisa izidakamizwa. Sizweni uNyathi echasisa kabanzi ngalolu daba.
Into efuna ukuthi sichasise abe-Dominican Convent awazange bafake i-report kumapholisa. Amapholisa abapha ngokubona incwadi ihamba kuma-social media pages. So izolo amapholisa abahambe isikolo bakhuluma lo head mistress labanye amathishala bahamba labo i-Harare Central ukuthi senze ama-investigation. So sikhuluma kunje amapholisa basendolokwane sithi thina ama-investigations iningi eliningi sizalitshela ngokuhamba kwesikhathi.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele esixoxelaye eseHarare. Uhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zeningizimu yemandebeleni sezidlela evalweni kulandela ukunganikuhle kwezulu kuhlangana lokuchisa kwelanga osokuthiya izilimo zithile emasimini. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo lidinga uncedo lokudla kulandela ukuswelakala kwezulu njalo onyakeni okwabangela ukuthi abantu abambalwa baswele imvuno. Abogatsha lukahulumende lwezokulima bathi isimo sibi kakhulu esiqintini seGwanda lasebhayibhridge. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Osaphethe isihlalo somqondisi wezokulima esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi umumbo olinywe lapho izulu lisewula suthile kulesi sabelo njalo sebethembele ukuthola isivuno kolinywe ekugcineni. Uthi ngaphandle kwemumbu ezinye izilimo ezigoqela inawuthi zikhula kakuhle. Ukuswelakala kwezulu kumaviki adlulileyo sekujike le nkomo zisengozini yokucuba ikakhulu eziqintini zeGwanda South leBeitbridge. Umnumzana Thembinkosi Nyathi obhethele eGwanda South uthi isimo sibe emasimini.
Izilimo ezinjengomumbu hhayi sekuchile zilise kumhlophe nke emasimini sekuchile simadolo zima kasikwazi ukuthi pho-ke abantwana sizobathini kulo mnyaka. Le mpuphu vele tolo lapha siqalisile ukuthi ikhuphuke intengo ngakhona.
Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi semawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bazabulawa yindlala lo nyaka.
Phela kulaa nto esizaphuma siyiphethe indlala izasibulala, izinto ziyadura, konke umpuphu bakhwelile, asikwazi vele ukuthi siyenzeni.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Tebondo oyisakhamuzi eludumbe eBeitbridge la othi sebelahle ithemba lesivuno esihle.
Imali engakanani imali leyo ngoba kathesi seliphuzile izilimo eziningi sezithile bezizamile ukulandela sakuxwayisa kodwa hhayi kanye izulu lehlule konke sekuchile emasimini balutshwala nje ngoba kumele lapho kodwa ngokukhangelwa komunye umkhathi siyabona ukuthi umkhathi lokusaliwoma.
Ukhansila kawa-12 egungwe umnumzana Okay, this is Linyane. What are you doing here, Masimini?
Isimo sibi sibili haya. Awula lutho babela chile kuchile last week bese kwanda seba wathi osikhuluma ngendlala nale ukuthi ukudla kumele kutholakale but akula lutho akula kudle jempi.
Uthi ngaphandle kwezilimo izifuyo kakhulu inkomo zilakho ukucuba ilobanini
chile akula lutho egameni womile enkomeni hayi enkomeni lakho kubi isimo sakhona asibarayithi.
Abo gatsha lezokulima bakhuthaza uZulu ukuthi ahlakule emasimini ukuze alondoloze izilimo zakhe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uZulu ohlaselwe indlala eWorld Food Program ithi abantu abafika bhoso izigidi eziyisithupha 5.7 million badinga usizo lokudla kuleli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemaname eKwanda South ngu-Albert Ngube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila kokwenzakala emaphandleni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America sinethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Namhlanje kuhlelo lwethu sicubungula eziphathelane nomnotho welizwe lokuthi uthinta njani abesifazane. Asizweni uhlonitshwa wethu ezibetha ngegazi.
Mina okhuluma lami kubandla lami engizibe i-MBCC ngumkhokheli wabomama okuthiwa sithiwa ngu-National Chairing Women ngizisenet ngimele iBulawayo Metropolitan. Igama lami elisesithupheni nginguDorothy Molly Ndlovu. Kodwa abantu abaningi ungangibiza ngalelo gama dandekile akangazi. Ngiyaziwa ngokuthi ngugonyeti wakoBulawayo. Thina njengabesifazana be-MDCT esikhangelane lakho kakhulu nxa sesikhangele zomnotho. Umnyaka uyaqala sithandekile. Abantwana baye ezikoleni. Ezikoleni lapha kulezinto eziningi esezatshintshwayo. Ukubhadala ngeyusa. Iyusa akulamuntu oliholayo lapha eZimbabwe, babili bathathu abangaliholisi. Uthole ukuthi omama bathona imini yonke belayinize. Angabhadala kule ilayini yeyusa, ayibhadala futhi kulayini ye-RTG. Ilanga lonke umama uyakhona engenzanga lutho kukathi impilo yakhe isematamatisini, impilo yakhe ise-flea market, yikho lapho athola khona zona lezi mali. Kube nzima-ke futhi ukuthi khathesi usumsela kulobhengula street la usazi iZimbabwe ukuyofika kuparonyata empinyeni kwedorobhu. Kufoliwe ngamatamatisi, kufoliwe ngama-flea market, wonke umuntu uthengise ulude, wonke umuntu uthengise idelele, wonke umuntu uthengise ifulawa, uthengise i-cooking oil. I-computation yangikhona khonapho ukuthi ngawe uzuthi susuyajayise uthi sengithengele lami engxenye kwakho uyakuphethe engxenye $20. Uzaphi nje ikhefu nefuthi ugade ngayo sobuyela emuva, aphinde ugade ngayo sozisinto. Ngoba yena imisebenzi akula msebenzi sithandekile, akula. Lolo lutsha olukhulayo lolo luyaqeda ezikoleni sibike ngxenye usasile sibizi angibathaya kuhle kuhle.
angiyahambe ngizazifika ku-training. Esefike ku-training asithole sibisi 2%. Kodwa kathesi ukuthi uzasebenza ngapi? Akula. Sokumele aphume ilizwe aye kwamanye amazwe abe yi-foreigner. Ayehlupheka futhi wonke okudlula lokhu akubalekele ngabo. Abathi bona laba batsha ngase bekhuluma leli limi labo lempumalanga ngapha bathi yiringa zangazwa kuphunga futhi izinto uhlanganisa. Hlanganisa ukuthi kumbe ngaphuma lokho kuphila.
Kulona lolu uhlelo siyake sikhulume nomphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane. Yena uthi uhulumende ulenhlelo eziphathisa omama. Ungathi kulosizo yini abesifazane abalutholayo?
Hayi, iqiniso lihle njalo kalibulali. For example, ngingakunika mina i-example yeZimbabwe Women's Bench. Mina ngokwami ngingummeli wabomama ePhalamende, ngingumkhokheli wabomama enhlanganisweni yami MDCT. Kumnyaka ophelileyo ngiyabona ngihambise omama aba-more than 700 ukuthi bayebhalisa. Ngihamba labo babhale bafile amafomu. Uthe zabavula amabhenki e-akhawunti, bawavula amabhenki. Nanamhla lokhu kunje sithandekile, akunangitho leyedwa kwazi izulupi ebhenki lakhona khona lapho. Ngike ngaze ngabuza futhi lami khona ngabe ngisephalamenti ukuthi kanti ibhenki leli lincedisa njani. Kwathiwa khona hhayi ukuthi kade ngingakahleli indlebe zemali. Ngeqiniso kodwa ukuthi ngeviki yesibili kaFebruwari sizabe sesihlelekise ukuthi laba abaphathi ntambo sibabuze weda sibabuza ngendlela le yokuthiwa ngama-questions without notice kumbe ngama-questions with notice. Bengilindele ukuthi ngaye siceda lindaba ye-delimitation ngezise kuthi ukuthi kathi kuncedwa abanjani babake besokeni abancedwayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Dorothy Molly Ndlovu owazakala ngokuthi ngugonyeti wakobulawayo. Yena engumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT njalo engusenator wakobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ngohlelo labesifazane. UChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani solukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Angliston Sivanda ocubungula ezombusazwe. Sihlaziya udaba lokwabiwa kwezigaba zokuvota i-delimitation.
Bona kuyinto emangalisayo nje ukuthi amabandla wonke asola kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana. Abezanu PF bayakhalakhala, bayacabangelana, bayasolelana, bayasola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Abe-TPC labo bayakhalakhala, abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqile bezelwe. Sasithe eBoreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kuthi ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile. Mhlawumbe kwesesikhathi urefuli unompe mbe angabafeki kakhulu amabandla ngoba into sebejayela ukwenza into zomgunyathi lokuqilibezela omunye yabe sebona ngani iqembu lakhe qilibezelwe. So kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe engisingathi ngesilungu ipolarization. So ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endaweni ezinjengeZimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuswelibala esindebele uyasihlala usolwa nje. So yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngamabandleni wonke omunye lomunye bebona ngazana ukuthiwa ucilebezelo.
Ngokubona kwakho uhlelo lolu lwe delimitation lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kuqilibezelwe na kukhetho oluza kumbe kwayenzwa amaphutha nje kuphela.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo ngoba khonoko ukuthi abezana PF bakhalakhala, abe Triple C bakhalakhala, lalabana labo bakhalakhala, lengcwethi lazo ziyakhalakhala, kutshengisela ukuthi bebengayenzi lawo maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi. Ngamaphutha angezanga ayenziwe mhlawumbe ukuthi sesikuthi yicapacity, ukuswelakala kwecapacity, capacity challenges, mhlawumbe kunye ngamaphutha abe esiwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo. Kade kungelanto abantu beZimbabwe Electoral Commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzileyo bebhoda bekhekheleza bebengenangena ngapha bedinga ukuthi ama-constituents abe labantu ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama-constituents abengasaphumi. So basebesenza khonokhana kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani lama-constituents ethu asale elithumi lambili. Otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khonokho abakwenzileyo alubana ebulawayo isele isilama-constituency angu-10 kumbe angu-9. So khona lokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle. Bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona nganzani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona babezaba le advantage. So kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemna ipolarization ngaphambilini ukuthi akusatha kuthenjwana omunye nomunye la ubefisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe. Bese kusiba khona amanye amaphutha asiwathi thina the technical and administrative engicabanga ukuthi izek isengabuyela iwalungise abangawenzanga ngabonga ngabomo ngicabanga ukuthi lokho kuyalungiseka kuqhutshekelwe phambili.
Lo ke bekungumnumzana Angliston Sivanda ocubungula ezombusazwe ebesiqoqa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Balaleli baka Studio 7 liyaziswa ukubana umsakazo wenu uzasungula inhlelo ezimbili ezintsha ngomgqibelo langesonto ntambama. Lezi nhlelo zizabe zikhangelisisa okubhekane labasemaphandleni ngomgqibelo kuthi ngesonto zihlolisise okubhekane labesifazane. Inhlelo lezi ngezemizuzu engamashumi amathathu. Ngakho ke sicela lina balaleli lisincedise ukukhetha igama lalezi nhlelo. Olo emaphandleni loluphathelane lendaba zabesifazane. Sicela lisithumele lawo mabizo enhlelo kunombolo zeWhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318. Kumbe ekhasini lethu eleFacebook kuVOA Ndebele loba ebulenjini ku-www.voandebele.com. Uzasinika amabizo asekelwa ngumuntu wonke uzathola umvuzo oweradio encane.
Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla silomculi werumba odabuka eCholocho emaguswini uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe leManzi Amnyama Sounds. Lapha baphethe ingoma zakwezimbili ezintsha. Untunkamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba. Don't open the door,
Ingoma yakuqala ithi ukuba isangoma kuthe sivili yona ithi vaqapheleni nango uChristopher Mazolo
ingoma le ethi kungcono ukuba isangoma kusho ukuthi ngiyengabheka ukwenzakalayo esimeni sabantu abantu basizwe abasiza abantu bayabasiza kodwa kubuye kube khona ubugebengu abenzayo ngoba uthola abantu bethu basiza abantu kodwa begcine sokubana bafundisi nabaprofiti abathengela abantwana.
Kule ethi baqapheleni ukhuluma ngani ncu
lana ngikhuluma empilweni uyathi umuntu uphila naye umuntu uthola ukuthi uyakucindezela or noma umuntu uzitshela ukuthi umndeni wakho noma uyifamily yakho uthola ukuthi kukhona akwenzayo ongakuthandiyo or okucindezela wena ngokwempilo.
Abalandeli ubatshiyela aphi amazwi?
Kubalandeli bengithanda mpela ukuthi kabasapoti besixhase kakhulu mpela emculweni kakhulu enyaweni lwakithi lwasesikhalangeni lasesindebeleni mpela ngoba yiwo umculo esesiwukhangelele kakhulu ukuthi yiwo umculo esinawo besithenge lamasidi kuzokuthi phela sikwazi nathi ukuthi sikwazi ukuyarekhoda sikhiphe izingoma bengathengi lawa ama-pirate ama-tenten lawa.
Siyabonga Ntungamili, namhla ubesiphathele umculi uChristopher Mazolo Ncube ophuma eTsholotsho ehamba leqembu lakhe le Manzi Amnyama Sounds. Singakehlukani isihlobo, nanzi ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umphathi ntamba ogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe yomnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Usebumbe ikomiti ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZTA. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakare kamuri.